Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uEvans Zininga obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-26 Nkwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazwe weGugurawundi luzaqala ngenyanga kaNtulikazi.
Bengingalubeka ngithi mina hayi udaba lolu nje wana yena uhulumende vele selubeki wabeka le budget yakho hayi mina ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi bonke kabasukume bahambe bayekhuluma isikhathi sokwesaba siphelile.
Sokusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi izizalwane zakwele South Africa ziye kukhetho.
Namhlanje bekuyisiphithiphithi kodwa akula tension leyana thina esiyeke siyijwayele njengakwele Zimbabwe towards election.
Kwezamasiko, kwenziwani lezi nsuku ukulobolisa abantu abahlala emazweni? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazwe weGugurawundi luzaqala ngenyanga kaNtulikazi. Okhokhela izinduna uChief Fortune Jarumbira wazisa kunyanga ezedluleyo ukuthi induna ngayinye yesigaba seMathebeleland lenkabazwe izaphathiswa ngamanene lamanenekazi alichumi lane ukuxazulula lolu daba. Igqwetha lesizwe unkosikazi Virginia Mabhiza yena uthi imali yokuqhuba lolu hlelo siyabekwa eceleni. Kodwa bakhona abalokhu besola lolu hlelo besithi lungazakhokhelwa zinduna. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Salibonani baba Gande, salibonani nje labalaleli bonke. Lami ngiyakuzwa lokho ukuthi kusiyachaya uJulayi uhlelo lolu kumele luqale. Mina nxa ngikubhekile, mina ngithi udaba lolu olweGugurawundi bengingalubeka ngithi mina hayi udaba lolu nje wana yena uhulumende vele selubekile wabeka le budget yakho hayi mina ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi bonke kabasukume bahambe bayekhuluma isikhathi sokwesaba siphelile abantu bakithi kabahambe bayekhuluma nje wana lo uhulumende esethe bahambe bayekhuluma freely kabasukume abantu bakithi ngobunengi bayekhuluma iqiniso ukuthi lelo qiniso uzalithina uhulumende hayi ayisiyo ndaba kabani leyo. Mina yiwo umbono wami ukuthi ayiphele lindaba sikwazi ukuthi kathi yena uhulumende uthini ngalindaba ngoba nxa sesimtshelile kusho ukuthi sezasitshela phela yena ukuthi uthini ngalindaba eyiyona lokho isihlupha la namhlanje sisehluleka lokulungisa izinhlelo zethu ngenxa yayo nalindaba. So ke mina ngithi hayi abantu bakithi kabasukume bonke bahamba bayikhuluma iqiniso.
Abanye bayakhonona bathi bona induna zingabi yizo ezikhokhela lolu hlelo. Wena ubona zingaphatha kuhle nalo lolu hlelo njengoba sisizwa kuthiwa ezinye induna lazo zathinteka kumbhuqazwe lo. Ngobani kahle kahle ngokubona kwakho abangaqhuba uhlelo lolu kungabanga lokuthandabuza?
Liqiniso lelo ukuthi khona ezinye izinduna zakithi zichemile kanti ke ezinye lazo zaphatheka ziphathwa kabi lohlelo lonolu olweGugurawundi. Liqiniso lelo kodwa induna yithi iyala ilokhu ilamandla ilenhlonipho esizweni iyali lokhu ilenhlonipho esizweni esikhulu kakhulu okuyikuthi abantu bakithi kumele njengobana njilo basukume bangasayisabi lutho bahambe ezinduneni zabo bafike bakhulume kwenziwa ama record lawo akekho omunye umuntu engumbona ezamela abantu. Into esimbi kakhulu mfowethu ngeyokuthi ama NGOs lawo sechemile amane. Abantu abanengi sebechemile abane. Osokusenza ukuthi khona bengasabi ngisho lesisindo. Kodwa izinduna zakithi mina mbona ziyizo kathesi engathi mina hayi abantu bangakuma nazo bafike bakhuluma iqiniso abantu bakithi bangesabi lutho iwo umbono wami ngithi mina izinduna kazihambe ziyenza loluhlelo abantu bakithi bakhululeke bahambe bayikhuluma phambili kwenduna zabo abavele bephila lazo ambonke
hayi lati siyabonga ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo. Usokusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi izizalwane zakwele South Africa ziye kukhetho. Ibandla elibusayo ele ANC lenze umhlangano walo wakugcina izolo enkundleni ye-FNB Stadium kodwa lehluleka ukuyigcwalisa linkundla engathwala abantu abazinkulungwane phose ezilikhulu 100,000. Kubikwa bekulabantu abazinkulungwane ezingamachuma isikhombisa i-70,000. Iningi likhangelele ukuthi kulibone ukuthi ibandla elitsha elemkhonto wesizwe lizathola amavoti amangaki kulandela ukumiswa kokuncintisa komkhokheli walo umnumzana Jacob Zuma ngumthethwandaba. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Hayi umumo unjengenjwayelo yebo khona ku social media uyezwa nje iziphitiphiti zenkulumo zani lokhu lalokhu namhlanje bekuyisiphitiphiti kukhulunywa sengathi kukhona amalunga e-MK afice kwenye library thizana e-KZN kunamabhaloti into efana nani kodwa akula tension leyana thina esiyeke siyijwayele njengakwele Zimbabwe towards election kuyakhankaswa nje abantu bayazihambela nje hayi kusansuku zonke.
Kodwa nxa ukhangele wena okwenzakalayo ungathi amabandla wonke alamathuba yini ukuthi bazithengise kuZulu?
Umthetho weSouth Africa vele uqinile kulokho. Amabandla wonke angathi alithola ithuba. Yebo phela kulokukhononda khononda lokho ozokuzwa kumabandla. Kumanje nje iCASA ilawule ukuthi kule advert yase Democratic Alliance ibechisa ibonisa umzekeliso wokuchiseka kweflag yona abantu abaningi nomongameli welizwe imbali uCyril Ramaphosa wayegqikile nabantu abaningi babeyigqikile leyo advert sekungathi SABC ibingasayiflightanga iCASA yathi hhayi akukho njalo ayiflaythwe leyo futhi yakufaka lokuthi SABC kumele ifayiniswe i-500,000 ngokwala lokho so amathuba akhona abanikwa abezepolitics yebo phela kunokukhononda kumalunga e-MK ukuthi kungani kukhanya kungathi kulokucindezelwa thize kukaZuma kodwa lokhu sikuzwa kukhulunywa
phambilini sike sezwa abanye besithi kungaba lukhuni kuzizalwane zeZimbabwe lezamanye amazwe ngoba udaba lwabantu bokuza lukhanya belufuna ukuthi lusetshenziswe ngabona labo bezombusazwe kugcine kusenzakala yini njalo ngokubona kwakho ngemva kokhetho akusoze kube sekududulwa yini abantu
akwenzakalanga ngohlobo lolu esasesilwesabela kodwa inkulumo ilokhu ikhona phecelezi into esingathi yi-rhetoric ikakhulu kumaqembu njengeqembu eliholwa ngu-Gayton Mackenzie evele lithi ama-foreigner nje akahambe yiyo i-core topic yekhampeni yabo i-FF nayo izwakale isiklarifya kangcono ukuthi yona kahle kahle ithini ngokuthi nxa ithi abantu abakhululeke ukungena kwele South Africa kumbe kungabi neminele yakuklarifya ukuthi yona ikuchazi kanjalo so itopic leyo iba nkulu kodwa uyakubona ukuthi nalo elibusa ibandla i-ANC isizwakala lokhu iqina ngakho ukuthi abantu baphandle nayo i-NK iyazwakala iqina ngakho kusho i-migration kahle kahle is quite a topic e-South Africa ke ukuthi kwenziwe into nje budedengwa akukho lula umthetho kumele ube yiwo otshoyo.
Lobo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphatha amandla senhlanganiso ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya izandleni zikaThabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Njengokwethembisa kwethu, namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo lomnumzana Shinkirai Nyandare, omunye owaqala uhlelo lokuphathisa abagwetshelwe amacala abangawenzanga olwe I didn't do it, IDDI.
I didn't do it, i-abbreviatwe kumbe yasawa ngamafitshane sathi i-IDDI. I-IDDI kumele ukuthi I didn't do it, ngesintu sethu sithi angikwenzanga. So sikhangele ukuthi kule ndawo lapho othola ukuthi emthethweni ngenxa yokuthi nje awulagqwetha kumbe awulamuntu okuncedisayo okumelayo enkantolo, ugcina usuzithola usuyephethwe icala ongalenzanga kungelabo bufakazi obucacileyo kumbe obupheleleyo oqondakeleyo esithi injustice. Ugcina usuyephethwe isentensi enkalakatha ukuthi yakwethusa lawo uthole ukuthi uthole 50 years kodwa wona ungayenzanga into yangikona kuthe uhlengo le omuntu.
Nxa selithole umuntu ohlangana le nduku lezi lingena njani lapha?
Thina sesithatha umuntu nalwana sesikhangela-ke icalela sesithi hayi bona umuntu akadumele ukuthi ngabe ubungangenanga ejeleni icala leli. So genuinely wena ukwenzile na yena sesithi hayi mina madam nangikwenzanga into leyo. But usually iqiniso livele liyazimela umuntu uyawubona ukuthi umuntu lo kakwenzanga ngendlela izinto zangikhona zabe zenzakale ngayo ama-fact angikhona nama-evidence abekhithiwe onkantolo yabona ukuthi umuntu lo akwenzanga okweqiniso lokhu abathi yena wakwenza. Thina sibuya sesikungenela-ke sesithatha from i-appeal esikuthi ngama-convicted person.
Njengabatsha laqalisa njani beselile mali naye ukuphathisa kumbe kulezinye iindlela zokuqala?
Leyo yinto esivele sikhule siyinto esiqale kuyilananzelela ukuthi hayi azima ungenamali vele kunzima ukuthi qale sinto but akunjani thina sinje so sinjengesiyintiti kunje kanje so ukuthi sesifike kusigaba lapho esikhona khona sesingivele singabantu esiqale esingenamali siphuma e-university. Mina ngiqede 2020 e-University of Pretoria and njengomuntu akade osebenzela phala laphiya eZimbabwe ngazama lokhuyana ngingakagidini ngokuhamba ngalokhu endlela enzele ngokufundileyo e-university ngazama ngasenza imandasi ngasenza ngathi but my bigger goal always ukuthi ngiyakwazi into engiyifunayo.
Siyawubona umzekeliso wakho lapha, pho kwabanye abasakhulayo thini kibo?
My encouragement to anyone who is motivated and has a plan and has a vision is be very patient, number one, yes. But at the same time, never be afraid to set up the conversation. Ngoba lokhu kungiso sikhona apha namhla siyithile ithi kuqalise ngendaba yokuthi saxoxa nabafowethu abanye sizixoxela sithi no madoda sicedile asilamali yokuya ngaphi inxa yesolthi lisithela sisethe ngikhoku la mathilisi abanaasilani sizirelaxure but we've got a bigger vision and the future is in our hands. So if we pull back thina ngokwethu akula lito zoyenzakala. Imali in our economy even in Zimbabwe it's a hard economy already. But inzima injalo it doesn't mean ukuthi there is no progress or there is no groundbreaking ideas that we have. We do have them. But start talking about it. Have a conversation with someone. Put your own poetry there, Kopa. It's because of a conversation that is carried from anywhere. Which no, poetry, not one from the line, no, it's a one, no, poetry, not from the line, no, it's a country, high school. But poetry, this is the department thing. The department thing. Talk to someone. You know, in doctor in networking, and the networking has really brought CD up to the opportunities that we get now. And we are only just groundbreaking. We only just meet the ground in where we are going. These are opportunities that are coming our way. And we need to go in a little corner
Shinkirai Nyandare, or I didn't do it, IDDI. asihlangane ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Ntabo Kancube.
Siyabonga Ntabo Kancube.
Sigcina amasiko wethu, owenze
usenziwe manje.
Sigcina amasiko
wethu.
Kwezamasiko lamhlanje izizalwane zeZimbabwe sezisabalele emazweni aphetheya zidinga amadlelo aluhlaza. Kuba ludubo ngesikhathi sokulobola lokuvela. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko unkosazana Stars Mathethebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uthi ukuthi sokuforsa umuntu ukuthi athathe lowo muntu abephansi wakhe. Ngoba yayiqinise lihle ukuthatha umuntu oseBotswana oleseZimbabwe, hhayi vele kakusebenzi. Ukuthatha umuntu eseCanada onela uthi sesithathini. Vele kuhle kuphikisane libala lona lelithi lithathini. So kudala ukuthi abantu abathadileyo badla ngabantu abahlala bengandawonye njalo kubafosa ukuthi omunye abe lomunye osayo, omunye abe lomunye omngane, okuyinto engekhoyo esintini sakwethu, njalo kuyinto elihlazo ikakhulu kithomama.
Kodwa siyabona ukubana lezi nsuku kule nkundla zokuxhumana o-WhatsApp labo-Facebook akungeke na kwathatha indima efana leyaleyo yayithathwa ngabo-anti?
Kwabathatheleyo bobabili into zeWhatsApp, into zobulezi bulenjina zisebenzi kwabathatheneyo bobabili. Obabakazi sebengadlala indima yabo besebenzisa ubulezi amaWhatsapp obabakazi. Yikho lapha sengingakhuluma singe kodwa obathatheneyo bona bobabili kufanele babe ndawo. Xa beseCanada Canada, xa beseSouth Africa South Africa, kungenxayani abantu ubala elithi thathana lithi ukuthi laba bobabili sokumele babe ndawoye xa besehlukana bahlukana kwesikhathi esilutshwana. Lokuyana okokuthi umuntu uyoathatha umfazi yena eseCanada umfazi lakhe eZimbabwe, hhayi kulihlazo elimangalisayo njalo kudala umumo ongalunganga phakathi kwabathatheneyo. Phela umuntu kathathela ukuxoxa naye ngokulezi, kuthathela ukuthi akuwathela ku-imeil, kuthathela ukuthi akuphekele, kuthathela ukuthi akuvuse buthongamelele xa isiwusho hoqa kubi athi sokutheni sikasinikiwe, sokutheni sikajuda uhota njani thikifika. Kunengi okuvuselwa umuntu elithi. So kuqakatheke ukuthi nawo babe bobabili babe bevusana bexoxisana ebuthongweni, hayi khona ukuthi babe bexoxe nge-WhatsApp.
Asithi bona labo abafuna ukuthathana basezweni linye kodwa akula phela o-anti khonapho.
Hayi nje xa bendawo yakulizwe hayi kuyenzeka obabakazi sebengaba ngavali ilaba nabo kuhlobo bokhathana solongu bekhonapho kulelo kanti-ke njalo nefonini ubabakazi sekungakhulunywa naye efonini akhulume lo mkhwenyana athathi nabayise newabo phasona le mafuseni enkayi abathi ilithi umntwana selo mngane batsho bathi hhayi kubambenini keselibatshela ukuthi ngo-December siyabafuna ekhaya sizobabona mathuba. Akuna muntu ongasebenza eCanada engayikibo loba nini. Sebe sekumele ukuthi babe beqhubeka besazakala ukuthi sebehlala ndawonye kodwa ngo-December babuye bazoziveze ebazalini baphiwe indlandi yabazali u-anti sebahlanganisa ebamela omakhale ekhuthini.
Amalobola besebhadalwa nge-MoneyGram.
Ukuthi sikhulumisane sithini thini kodwa amalobolo phela into ehanjiswayo ikuzibusiseke. Sekungathi osikhulumisane la izimadlalela ezinale lezo ziphume ukuza kodwa kulindelwe ukuthi uyeza uzolizela ilobolo ekhaya naye vele ahlahlale koqa ukuze efikile leso sikhathi abandize nazo afika bizihlele bizihlele asavele akhiphe khonapho ilobolo.
Manje lokwani kwakusenzakala ekadeni ukuthi nxa sekungathi kulamaphutha ayenzakalayo emtshadweni kuyabizwa o-anti kumbe omalume, manje pho abantu laba nxa behlala emazweni bazaqeda njani indubo zabo o-anti bekhona lekhatshana?
hlupha ke konapho ukubona ama divorce semalenganga asedala ikho konokho kheli ukuthi wakumele ecebela kubabakazi so kubabakazi abengasabonela sathola kaifida ukuthi siye bangani nabangani bathi mina kuyini jelebe nyakwenza so mina kuyini abangani besele kulahla bakulahla ujime endwapho ngenxa yokuthi usele ubabakazi eduze ozakuthina into ezigondileyo akube ngephasa amaphasa.
Lo ke ngunkosazana Stars Mathe Thebe ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo lwezamasiko. Ukhamanje ke sengilichiya ezandleni zika Ntungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thande Kozintimkandla.
Ngolunye usuku njalo lokuvuselela umoya siyithathe indaba yethu esigcine sikhuluma ngayo esiyithola encwadini kaEzekiya isahluko 37 labo okufundeka kanje kulabo abayikhutheleyo. Sizayibala isikola uverse 1 siya ku 5. Uverse 1 kufundeka kanje. Isandla sikaJehova sasiphezulu kwami sangikhiba ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi sasigcwele amathambo. Verse 2. Wangidlulisa kuwo ngazungeza bheka emaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu. Verse 3. Wayesethi kimi ndodana yomuntu lawa amathambo angaphila na? Ngathi Nkosi Jehova na uyazi. Verse 4. Wayesethi kimi profita phezu kwalawa mathambo uthi kuwo nina mathambo omleyo zwanini izwi likaJehova. Verse 5 lapho siyagcina khona. Isho kanje Inkosi uJehova kulawa mathambo ithi bikani nyawu ngenisa kini umoya niphile. Zihlobo zeNkosi ezithandekileyo ngesikhathi esedlule esindawonye sakhuluma ngesikubonayo phakathi kwemuli phakathi kwemindeni eshiyeneyo. Namhlanje ke sisuke ke emndenini sikhangele ilizwe izigodi zakithi laba esihlala khona leziqinti okuyagcina ngoqoqela lona ilizwe ngokwalo. Nxa uhamba emgwaqweni ulalela kumbe usemchoveni kumbe usebhasini kumbe usesibhodaneni kumbe usedibheni kumbe usesikotshweni usesikolo usemsebenzini ingabe kungabi abantu abahlaba ngana khona sengithi le ndawo njengokujabula njengasemabholeni uzahlangana lenkulumo eziningi ezitshengisela ukuthi abantu bayazifananela la mathambo omileyo. Bakhona abantu abathi lanxa belezimo zokuba ngabantu kodwa impilo yaphela kudala kubo. Yikho amaNdebele esithi umuntu uyazilahla amathambo uyazidela azikhohlwe ngenxa yesimo azifica ekuso. UNkulunkulu watshengisa ke uEzekiya ukuba nawe ukhangele nampa abantu okumele baphile sebomila kusela lutho lezenzo zabo lenkulumo zabo sezingezomileyo azilampilo zinkulumo zokuletha ingxabano eziletha ukukhathala eziletha indlala eziletha ukuhlupheka ebantwini. Uthi ke uEzekiya uyabuzwa labo bona abantu abanje bangabalalo elinye ithuba lokuthi baphile bathole imisebenzi balime bavune babe lezifuyo zabo ezinhle bavakashe la nibenze konke nje abantu abaphilayo njengoba sebephonguba nje sebephongufa namathambo omileyo kaba sengathi sebelahlekelwe lithemba kaba sakwazi ukuthi babambe ngapi uthi umtathe abantwana bazawudlani akhangele lalabo ababaphetheyo aficithi labo kengxenye wamathambo ome okwedlula awakhe ngobana kabalandaba kabanaki muntu bazenzela santando. Abantu sebakhathala, abantu sebephila ngenhlamba ngokuthethisana ngokusolana, abanye abantu bomile inhliziyo zabo vele kasadizi, lanxa kusenzakala ulutho umuntu vele kasathinteki. badubeka abantu bakaNkulunkulu bafana lamathambo omileyo. UNkulunkulu uyakhangela bona ukuthi abantu bami bazibadubeka, ngisho laseZimbabwe badubeka. Kodwa ke abuye athi laba abantu bazavuka kwelinye ilanga baphile, ngoba nabalethemba bakhuleka kuJehova uza kubaphefumulela umoya kuthi lokho okubaphambanisa kususe endaweni yakho afake okuza kubaphilisa. Asikhuleke baba Thixo ingcwele, phefumulela umoya wakho esizweni sakithi, abantu bakho baphile njengokumisa kwakho. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile. Odlalela amaqembu abalisa elewange kanye lele Dynamo uCarrington Gomba uthi kwasala kancane ukuthi azodlalela iqembu leHighlanders ngomnyaka ka-2007. Intathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyasipha lolu daba, kodwa uqala ngokusethulela ke impumela yemidlalo edlalwe ke lamhlanje.
Iqembu elihlezi phezu kwengalanele Manyika Diamonds linqobele wange nge-1 kanya okuyimpumela yetsho ukuba selile miklomelo ngamashumi amabili lathoba mune munye 29. Iqembu le-FC Platinum liyale lokhu lisendaweni yesibili engalaneni ngemva kokunqoba ele Dynamos nge-1 kanya njalo lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba mune mbili 28. Endaweni yesithathu kule qembu leSimbabwe lona elinqobele Cape United nge-2-1 njalo lile miklomelo ngamashumi amabili lane 24. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leHighlanders libe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu leGreen Fuel njalo limpumela itshiye ibhoso isendaweni yesine ile miklomelo ngamashumi amabili lambili 22. Emdlalweni obuphakathi kwamaqembu aphuma edolobheni lakoBulawayo, iqembu leArnel libe ngutshikilobhanqa 0-0 leBulawayo Chiefs emdlalweni okuse kundleni luveve. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Okakatheso Njanji uyaqhubeka ke esixoxela ngodaba lukaCarrington Gomba.
UGomba uthi wayezimisele ukuyadlalela iqembu leHighlanders esuka kuqembu leWange kodwa bachitheka sebugayiwe.
Wayekwayenzakala 2006-2007 iHighlanders yayivuke emfundo sibili kulo Mthembu wamfonela savumelana. Angazi ukuthi yini into eyayenzakalayo sokusele ama last minute nje ngiyezwa ukuthi ngirejistiwe kuDynamos kuChampions League. Kulapho engakhona khona sensiyana uDynamo zingasahambani lami angikwazi kwahambani ngoba vele ngangibhekisi kwami ukuthi ngiya kuHighlanders.
UGomba uthi loba isifiso sakhe sokudlalela iqembu leHighlanders singafezekanga akalansolo ngoba efike wakholisa kakhulu kuqembu leDynamos.
Ngangifisa sibili ukudlala kubhoso ngoba ngangilabangane ngalo onawo uvusa ngisasidlala sonenational team bengitshelwe ngikhuthaza ukuthi ngangifuna sibili but akusayenzakalanga. Kodwa isifiso sasikhulu kodwa ngakho angisoli ukuthi ngajoyina iDynamos ngoba lapho ngale ngadlala iChampions League kwaba mnandi.
UGomba ube yingxenye yeqembu leDynamos eliphelele kusigaba sesemifinal kumncintiswano weCAF Champions League ngomnyaka ka-2008. Uthi ukufananiswa lo mdlali waduma edlalela iqembu leDynamos uCalisto Basua ngesikhathi esakhula yikho okwamkhuthaza ukuba abophe ziqine emdlalweni wenguqu.
Okwangikhuthazayo ukuthi abantu abaningi ababedlala ibhola babengibona nje babemphisafike ngoCalisto Basua wayedlala iDynamos. Ngahlangana lalelinilanga ngitshela ukuthi yazi abantu bambiza ukuthi mina ngiwa ngazi ukuthi wena odlala mina ndlala njengawe kumbe kuyini, but kwangichaza lapho kumhle ukuthi abantu bangibona umuntu olevali ngebhora. Yikho kwangenzeka ukuthi ngiphushe yami ngibe ngumuntu ebhoreni.
Ukomba uzalelwe edolobheni leWangi mhlazinhlanu kunyanga kaMbimbitho ngo-1985. Udlalele amaqemba kweleZimbabwe abalisa eleWangi, eleGunners kanye leDynamos. Ngaphandle kwelizwe udlalele kweleDemocratic Republic of Congo lapho adlalele amaqemba abalisa eleSaint Etoile Lupopo kanye leDon Bosco. Kuthi ngaseZambia udlalele iqembu leRed Arrows. Khathesi uyimanager yeqembu leZPC Wangi, lona lidlalele ekuphendukeni kwakhe kweleZimbabwe esesuka eZambia. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Okwakathesi sengilivalelisa ke ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande.